kugala kangako asukuqaqana nsa la indlela kanti bevele bezithatha ngayo ekuqaleni besingathi ekuqaleni kwa iCOVID-19 kumnyaka ophelileyo ngombimbido kodwa ke esingabe sikunanzelela ukuthi amanani ayehla ngoba abantu abaningi bavele kabahlolwanga phela andika batestwanga so mhlawumbe amanani la kade ce avela kuZulu yilaba abantu kade bevele emcimbi mhlawumbe ekhefini lekhisimusi lenyu yekadlulayo kwasokusiba yibo ke abenza inamba leyana inani labantu lamemetheka kakhulu kube sikunanzelelayo ukuthi bangabe bekhona khonapha phakathi kwethu abalayo bengakwazi njengoba abantu bayagada ozubukho bayagada lezinye izimota nje ama-onder feet kodwa kubonakala abantu kabazake batheste so umuntu uzazakala ukuthi kule-COVID-19 kumele ayefika kwezempilakahle bamhlole babone ukuthi ulayo kumbe kalayo.
Ungathini ngombiko kamongameli Mnangagwa esibonayo ukuthi sekuyekethiswa eyinye imigoqo yokwenqabela i-COVID-19?
Sokuzaba lesichobechobe sona siyane singalunganga ngasikhangelile ukuthi lo mkhuhlane we-COVID-19 okuphakathi kwethu. Ungalandzela futhi okunye okukhona ukuthi sisondela esikhathini somkando kwelakithi eZimbabwe lapha. So khona ukuhlala kuwodwa sizalandzela ukuthi ungaba ngeminye imithelela engenza ukuthi igciwane limemetheke ngoba abantu abaningi bagcina sebelayo. Ngenxa yokuthi kade singasikhala khaya lo mkhuhlane lo we-COVID-19 kule mhlobo uyatshintshatshintsha uyaguquguquka. So kungenzakala ukuthi sisiyabela ukuthi sithi mhlawumbe sesiphuma kade sokule varianti nje singenile. Njalo ngakho laphala sokusithi sokuyekethiswa abantu abaningi sebezasuka ezindaweni zabo njengoba siyakwazi ukuthi i-intercity sivunyelwe. So ngezinye indlela abantu sebengasuka loba ngaphi baqonde loba ngaphi. Osokuzenza ukuthi-ke ukumemetheka komkhuhlane nxa kuyukuthi emzini wami bengilawo nxa isihloko sami sesithe safika